Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siya hlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 15 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Izakhamizi zenkayi zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court izolo walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Ungarivume ubecele umahluli walinkantolo ukuthi amkhulule ukuze aphikise isigwebo asetheswa ngumantshi evela ngekhaya. Ungarivume ugwetshelwe ukudonsa iminyaka emine esejele ngemva kokufunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lesinqumo se-High Court. Ngokunjalo, uthe sebezakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo esithethwe ikomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabantu abafuna ukuncintisa kukhetho kayisoze yehliswe. Amalunga aleli dale agoqela awezanu PF lawe CCC lawo athukuthele ngoba engaphiwanga ithuba lokuhlafuna lolu daba. Athe likomiti ibimele yethule lolu daba ephalamende luhlaziywe ngamalunga wonke jikelele, hathi ukuthi ithathe isinqumo iyodwa iphinde ingawaphi izizathu. Inkantolo ye-Constitutional Court ilaye iphalamende ngeviki ephelileyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kusasa kumele ibisivumelene phezu kokuthi iyehliswa na limbhadalo. Lolu daba lufikiswe emthethwandaba lo ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yehlise limali ngoba iningi kakhulu. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ephalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa, $1,000. Amabandla amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lwamakhansila bona kababhadali lutho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, umnumzana Swithan Chirodza.
Isinqumo lesi asimangalisi, sihle sitshengise ukuthi iZANU-PF iluhlaza kayihloniphi inkantoli ye-Constitutional Court eyiyo enza ukuthi dalele iParliament icubungele leyo ndaba eyama-nomination fees. I parliament ibikhuthazwa yi constitutional court ukuthi ikhangele ama nomination fees onawa water siyazi thina ukuthi parliament igcwele amalunga awezana PF lawe MDCT abaka Monsora abango yes men yebona laba abavuma bethatha yonke into ekhulunywa yizana PF besenza njengontulo ukuba ngo yes men abezana PF so akumangalisi ukuthi iparliament namhla siyenza intando kaMnangagwa ifaka lawo ma nomination fees adula kangaka
Njengoba likhala kangaka Chiroza lisithi kalilayo imali singabona yini lisehluleka ukufilda ama candidates kwezinye indawo ngenxa yokuswela imali
Awukathe sasingaze ke sicho ngoba uqathekile ukuthi owathe sisingayimbula amakhwapha yethu siza kuzwa ku elections committee laba abakhokhela idalele lokhetho ku citizens coalition for change ngoba esikwaziyo thina ukuthi bekuvele kuyinjongo yezana uPF ukuthi ivale umoya lo phefumulwa yi Citizens Coalition for Change uthi uswelakala umoya wokuphefumula njalo kube nzima ukuthi i Citizens Coalition for Change ibe khona nje emhlabeni siyazi thina ukuthi i Citizens Coalition for Change ayithola imali ngaphansi kwe Political Finances Act njalo imithetho enelisa ukuthi amabandla athole izimali ngaphandle kwelizwe ilukhuni lapha ezweni ngoba izanu PF yona kulula kiyo ukuthi thole izimali emachayineni lezindaweni ezithize so khonoko kwenziwayo ikuzama ukuthi kuncitshwe iCitizens Coalition for Change umoya okuphefumula
abanye bakhala ngokuthi kuyiwa phambili indaba yenomination fees le kumele yesulwe vele ingabi khona kudingwe ezinye indlela kungabhadalwa lutho ngoba lokho yikulimaza idemokhrasi ungathini ngalokho
kuvele nxa into ililungelo loluntu kumele intengo yangkhona ibe phansi kumbe ibe njenge intengo ye postage stamp ngoba phela ukuthi umuntu ancintise whether umuntu lo yisnothi kumbe umyanga kuyadingakala ukuthi umuntu azizwe nayikhululekile ukuthi afake ibizo lakhe ku ballot paper esesukubona kathesi ukuthi ithuba lelo seliyatholwa yilabo abalezimali zabo izinothi kuphela lokho yikwephula kwamalungelo oluntu labo abathi bona kumele kukhitshwe intengo le ngibona angani ngavumelana labo njalo ngingathakazelela lokho abakuthoyo ngoba esesukubona lapha eZimbabwe ukuthi iParliament sebeyisebenzisa ukuthi beyenze into ezingayisizo esiza kwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuthi bencindise kukhetho oluzayo
Umnyamzana Sidani Chiroza isikhulumeli sebandla le-TRCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnyamzana Belief Gawule laye othi inengi kakhulu limali.
Singakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali nje kwande kulezi nsuku imali vele iyahlupha nkomo. Imali yethu nale imali yabantu yangaphandle kale ekhulunywayo. Imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu yabakhama shule inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamela abantu bethengisa amadonki abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayayibhadala imali ze-nomination fee ngoba hatsho imali encinyane inkomo ungakhangela khona ukuthi imali ezingangama 1000 US dollars imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokuza imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale ngoba sinanzelele ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abale mali kumele kube yinto yabantu njalo isenelisa njalo kule isigaki ihulumende yona iyemele ingenele i-subsidize ilokuzeni yezimali zenezo ihulumende iyemele incedise ukutheni iqhube wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi kokuqakathekileyo khonoko imali lezi phezulu sibi kakhulu lezi
Abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le iyenziwe libandla lenu lezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise.
Lokho nkomo xa into izwe yiparlamente kambe shuwa njengoba sisikhula ama-3 Council of State singathi sase kuphenduka sithi thina kungalokwenzwe izanu PF nxa kwenzwe idala leParliament angiboni ukuthi xa singathi idala leParliament yayizanu PF nkomo sebezesiphambanisa khonapho abathi bona kwenziwe idala leParliament bakwenziwa idala leParliament kodwa bengathi bona kwenziwa izanu PF bona ngani lapho xa sokusithiwa izanu PF lapho sebelahlekile into eyenziwa iParliament ayisho into eyenziwa izanu PF.
Kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini?
Ukuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo. Nxa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona bazakwehluleka ukuthola imali lezo ukuthi baye babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo ababayikoabakhethayo bese kuyomele bajwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise. Xa kungayisayenziwanga njalo kuzabe kuphelela khonapho kuzaba izifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi abantu babhalise ukuthi bancintise ngoba imali zakhona zizabehlula iningi lakhona imali zizabehlula sokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babevele umuntu nxa esima uyabela abantu abalanda abayibe bafuna ukuthi abe kulaya kuri khonapho lapha khona manje indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bancedise laba abantu ngoba inswelo yizo ezikhona phakathi kwabantu bona ababafuna ukuncedisa.
Umnumzana Pilif Kaule lilunga leZANU-P F sixoxela ekobulawayo. Izakhamisi zenkayi ezihlala phansi kwenduna uChugulu zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya loba libalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ngathi vuke kuseni lami kwaba lesithulini fika ukuthi hayi sibeke bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithola ukuthi izimvu zami zisabalile ezinye zile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke zigcwele igazi. Ngathi ngase-mounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limungafi ukuthi ezimbili ezazisekho izimvu zitotali. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachaphisisa ukuthi umgwaqo. Ngasendithola ukuthi umgogodlane kuncane.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahe kakhulu ukuthi vele sekuze kusekelwe ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele Gwamba khonale lapha sayini sibili lazo siyamangala. Lamakhanka bemalutshwane la kodwa khathesi asimaningi ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke loku ngamazinyane vele ambala ukuthi kungangenxa yokuthi zazizala amaphahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana. ngiyo bhadala abantwana besikolo.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihamba ebusuku. Lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kanti yimpisi then umuntu sokumlimazile or sokumbulele.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede umbunzi labo bhalabhala.
Sesike sa reporter sakhuluma lasekansileni ukuthi isibanda lesisikhanya sesisiningi asikatholi response.
Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa egcizelela njalo ukuba uphenyo luzakwenziwa izakhamizi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula. Lokhu kwaqala ngomnyaka nga-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yokungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa zinyamazana zasendle. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi umthethwandaba izolo ulaye ukuba kubotshwe uRobert Mugabe Jr. oyindodana kamoya uRobert Mugabe yena wagenqulwa esihlalweni libutho ngo-2017. uRobert Jr. wetheswa icala ludlakela. Incwadi yokuthi abotshwe le yethulwe inkantolo ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza emthethwandaba njengobe kuhleliwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi eleZimbabwe selisenelisa ukubalekela umthelela wezijeziso zeMelika lamanye amazwe angempumalanga ngemva kokusungula ubudlelwano obuqinileyo lohulumende wakwele Belarus laye owetheswe izijeziso zenotho iMelika. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani yalibulisa nonke basakaza abahle. Ngihlale edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makone nabo bonke abayenza iGrand Plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngisho kuye la ku-international kothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akula madoda okanjani angazi, ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela namba nabokasikuwere bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedi abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi, ngoba lina lifuna ukuthi sime singizani PF kanti ila dlani khona ngale yini la idlayo engakho
sanibonani studio 7 ninjani thina siyaphila sizabe siloku sikhuluma lo bengafundwa ama message ethu in time kodwa ke ngizabe ngiloku mbuyela ku one message ukuthi kanti abantu bezana PF ubona yiphi into abazake bayivuma ukuthi hayi sizana PF siyazama lati njengohulumeni ngoba manje makuloku kugcekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama western countries kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto bona awabo amashopu achiphi na aunder izikhulu zezana PF njengoba labo siphatheleni bengababo ama minister ezana PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo ake lisibuzele bona ogawule nabochuma nabo malaki lapho ukuthi yazabo izitolo imbala kwayena umnankakho uthi naye engumnankakho akasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha ibandla libusayo so nabo abayizikhulu zezana PF abamashopu ugovernment okhona obviously phela nabo kabasamfuni ukuthi asikubekene kanjalo kwayena umnankakho ukuthi akasazifuni endileqinisa ukuthi naye unawo amabhizinisi eZimbabwe olisiphatheleni laba okuthiwa nga umkambo wensida waye singababoni bebotshwe
salibingile lo msakazweni sakho ngakhulu umsebenzi silusize kakhulu ngokuzwa imali ezingaka ezifuneka kubo president noma opposition ezifunwa yigovernment yezanu ukuthi izanu PF yona ngoba iyathola imali yonke indawo batshontsha igold batshontsha idiamond yonke imali elizweni yabo akukho nzima kona ukuthi noma bengayibhadalanga leyo 20,000 ngubani ozababuza ngoba la ma-opposition kumele bebhadale imali under kugovernment yabo yezanu nale yikuphi lokhu esazalwa amazwe wonke othiwa upresident ubhadala 20,000 for ukuthi amele abantu bakhe bake bakuzwa khona ukuthi ukhansila umember of parliament ukhipha imali engaka ingama US dollar elizweni elingala US dollar sicela ukubuza kube ubona abo abezanu bonke nje la upresident wezanu ukuthi sicela ukubuza ukuthi ama 20,000 US dollar la afuna kuma opposition ukuthi bawathole ukuthi wa industry kanayo akulayi 1,000 US dollars ayikhuphela eZimbabwe lona nje US dollar likho indaba engathi abantu abamela abantu bezobhadala ngemali yakhe le wayifakayo ibhondo na yini esefuna ama US dollar uthi aphume phela umuntu igovernment ezani bayibona yini abantu bakamthwakazi ukuthi corrupt kanjani abazazi ukuthi bafuna ngaphandle bafuna nje ukuthi kube yi one party state ilizwe libuswe yibo kuphela bengala direction
ile studio 7 ithona nje hayi thina siyashona siyathona studio 7 lami ayikibalo yampele audio studio 7 ayikibalo nami ngithumelele yami audio ayifundwa nami ngiyacela ikifundo neyami nami ke ngizwakala emsakazweni ngiyacela bandla ya mina into engimazayo ukuthi ngivele ngihlale phezu kwedaba into engimazayo ukuthi lo yena umongameli welizwe leZimbabwe uyabe ethi abantu bakhweza intengo ilawa amabhizimusi bangakwenza kanjani ngaphandle kwengalo yakhe yomthetho wakhe lo awufakayo yena ngoba yena ezenzela ngithi lapha ezenzela kumanje ushetsha abantu imali eningi abamandla aphikisayo ukuthi bancintise ngendawo zokuthi uyazi ukuthi yena uzotshontsha imali afake isikhwame afake lapho la idingeka khona laba akukho la bazoyitshontsha khona if bazothi bathi uzobabopha futhi angithi so into ekhona nje ukuthi sibheke ukuthi siyancindezelwa sizalwane sasibabo siyancindezelwa kakhulu njalo le nto yenzayo le ayikho emthethweni ayikho emthethweni nalo mthetho wawo lo abawufakile lo ongacaci lo obhedayo ngoyibona abawufakile akusukuthi inokhonja ila amadala ephalamenti kodwa uyena ufakile lo mthetho baceda ukuphasisa khona le madala emaphalamenti ukuthi makusetshenzwe ngale ndlela ceda yena sesihlehlele emuva siyenza ngathi kuthiwa yilaba abasebenza umthetho izekhi yabo inale izekhi yabo le eyiye enokhonja ibawenisayo ngazi ukuthi banika malini ngoba kuyacaca ukuthi inikezwa imali
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukisela uhulumende wele Iran ingena embusweni ngomnyaka 1979, kusetheswe amacala achiyeneyo agoqela ucinezelo, ukuphathisa labo abalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorist emazweni edlula angamashumi amane emhlabeni jikelele. Ele Iran liphatheke kulobu bubi ngendlela ezijiyeneyo ezigoqela ukusetshenziswa kwebutho lomanyano o-Islamic Revolutionary Guard Corps kumbe IRGC kanye lele The Ghost Force ngomnyaka ka-2019 ugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhlelo faka i-IRGC kuluhlu lwama-terrorist ababizwa ngokuthi i-Foreign Terrorist Organization. Unobhala wogatsha lwezemali olwe-Treasury Department lalo lwabeka leli butho le-Iran kuluhlu lunye olwe-Foreign Terrorist Organizations. Elemelika lizimisele ukwenza uphenyo lokuveza amaqinga amabi kahulumende wele-Iran ukuzama ukudunga ukuthula emhlabeni jikelele ngokuvimba imisebenzi yabe-Islamic Revolutionary Guard Corps. Kucho unobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken. Mhlangula 1 uBlinken wazise ukuba elemelika selibeke amazwe ngamalunga wonke awe-IRGC QFF abikwa esefakwe kuluhlu lunye ngoba esetshenziswa ukuhlasela abadabuka kwele-Iran asebehlala kwamanye amazwe ukuhlasela iziphathamandla zebutho zelemelika, izizalwane zemelika kanye leyinye inkampani yendizamtshina yabantu abaziwa ukuthi basekela uhulumende okhona manje. Kulezi ziphathamandla ezetheswa izitsheziso zomnotho kulo Sharam Posafi lo Mohammed Reza Ansari. Embikweni owethulwe lugatsha lwezemali uhulumende weMelika uthi uPosafi lo Ansari yibo abenza imizamo yokufuna ukubulala abake baba yiziphathamandla zikahulumende ngomnyaka odluleyo oka-2022 ngoNcwabakazi. U-Ansari ubikwa wabotshwa ngesikhathi ethunywa ukuzobulala inzalo yele-Iran eyayisaziwa ukuthi ilemibono ehlukileyo likahulumende walelo lizwe eyayisibalekile elizweni yaya kwamanye amazwe ukugoqela lalezo ezisemelika, ezise-Middle East, e-Europe lasezwekazi le-Afrika. Kuzoba lo Hussein Hafez Emini ongumnikazi wenkampani yendizamtina eye-Ray Airlines ayisebenzisa ukuthola ulwazi labantu abayabe bebalekile elizweni bayaphephela kweleTurkey kanye lokubathumba ngalezi ndizamtshina zakhe besiyabulawa. Abanye njalo abaphansi kwalezi zijeziso nguRuhala Bazgandi kanye lomqondisi wohlangothi lwabacuphi uChief Reza Seraji. USecretary Blinken uthi wonke amanyathelo lawa esiwathathayo ajonge ukukubeka sobala ukubana elemelika lizinikele ukuveza bonke ububi obenziwa nguhulumende wele-Iran lokuzama ukuvikela labo ayabe bephephele kwelemelika bebalekela lobo bucindezeli.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zisa kuphela ngokugibela bemsola ehamba le-Fourthani Sounds. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court walile ukukhulula umkhokhelo webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, uMnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Likhumbule zikhona mthwazi omuhle eza kusihlwa ngu-half past seven. Asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Lichone kuhle, yimi untungamili Nkomo.